isinqumo lesi isinqumo esethusayo kakhulu. Ngibona ukuthi nje abantu baseZimbabwe nje abaningi besinazelela ukuthi umnumzane uTsvangirai lo mama lo abathathanga. Inkinga nje ukuthi esikwaziyo lokho esikubona emaphepheni kuphela. Kodwa njengalokho ukuthi nxa yena lokho eqhubeke selikathathanga kusho ukuthi lesi sinqumo kuzafuza ukuthi asithale nje e-High Court. Angasi-challenge ngendlela ezimbili, either by way of appeal kumbe nge-review ukuthi i-decision kamantshi le kayiqondanga. Nxa sithi review sisho ukuthi umantshi uzimisdirectile ngokufa isinqumo esinje ngoba isinqumo leso sirongo. Kodwa-ke khonaukuthi asikwazi ukuthi ubechadile yini or not, kodwa engunanzelelayo ukuthi njengoba yena esitsho umuntu nxa echadile phela kudinga ukuthi abuzwe, uyazitsholo ngoba kuyasazi ukuthi yikho okwenzakeleyo.
Isithe sikhuluma legqwetha likaLokadia umnumzana Jonathan Samkange wathi isinqumo lesi kasiphikiseki ngalokho esingathi appeal, uthe okungasebenza kuphela lapha yi-review. Uthini ngalokho?
Yikho ngeke ngathi phambilini ukuthi kulendlela ezimbili zokuphikisa lesi sinqumo, ukuthi ungaba yi-appeal noma i-review. Ngaphose ngivumelane layo ukuthi nxa kuwukuthi umantshi uphiwe ama-facts abekwe phambi kwakhe ukuthi hhayi abantu laba vele babengathathananga, kodwa yena wagcina elenze isinqumo sokuthi babethethele, kutho ukuthi-ke uyabe lahlekaelahleka ngaleyo ndlela esithi i-gross misdirection. Kumbe ukuthi i-decision yakhe is grossly unreasonable, kutho ukuthi ofuze kwenzakale ngokuthi kwenziwe i-review of that decision.